ugwalo loluveza ukuba abesifazana balomhlabathi ongaba isilinganiso samathumi amabili ekhulwini 20% ukuthi abatsha balesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% kuphela. Abesilisa bona balesilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ekhuluma emele uhulumende, uNkosikazi Dinda Ibere ongumgcinisihlalo weZimbabwe Land Commission uthe kuyadanisa ukuba abesifazana ngabalamandla afana nabesilisa ekuphatheni umhlabathi.
20.8% constitute women, both married and women in their own right. And 5.6% youth, so the youth can complain, have also been considered in land distribution. And then ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%. But what is now important, as I spoke of the basket of rice, is to ensure that the women and the youth and other marginalized groups enjoy basket of rice.
Isilinganiso esiyi 20.8% ngabomama, i 5.6% ngabasakhulayo, abalimi nje bafika i 60%. Okuqathekileyo yikuba omama labanye abakhangelelwa phansi bakholise ilungelo labo.
Ubere uthe abalimi babhekane lenduba eziningi ezigoqela ukuswela imali emabhanga, ukungahlaliseki ngoba bengela ngwalo zokuba ngabanikazi bamapulazi ama-title deeds, esithi kumele lokhu kulungiswe. Uthe uphenyo lolu lukhangele indlela umhlabathi ophethwe ngayo elizweni emaphandleni lasemapulazini aphiwa uzulu nguhulumende, esithi lokhu kuzaphathisa ukuba uhulumende aphumele amacebo angenza ukuthi ilizwe lisebenzise umhlabathi ongasebenziyo. Ubele uqhubeke esithi ugwalo lolu lukhuluma ngendaba zabantu abalamapulazi amaningi kodwa akazange acace ukuba kuyini abakukhuthaza ugatsha lwezokulima ekulungiseni udubo lolu. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo oluqhutshwe phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo luqhutshelwe omongameli Mnangagwa namhlanje, yena-ke olakho ukuba alethulele umphakathi loba hatshi ngemva kokulubala. Omunye umini plazi waseChivu umnumzana Thathenda Zindoka uthi kunzima ukuba abesifazana babe lomhlabathi.
Inkinga ekhona kakhulu indaba yepatriarchy, i-society eningayo. So abafazi bakhangelelwe ukuthi bona babe omama, babe labantwana kuphela. Lakho futhi kule ndaba yokuthi akula msebenzi. So kungela msebenzi, omama bayabe hlupheka ukuthi bafande izinto lezi ezifunakala ku-agriculture nendaba ukuthi kufunakala imali.
Ingcitshi kwezokulima ifundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Godfrey Sibanda uthi kumele uhulumende akhangelisise ulwazi lwamacebo amunyethe kugwalo lolu ukuze ancedise ekutholisweni ilizwe isivuno eseneleyo.
Udaba lwe-land audit luhle, kodwa udaba lwe-land audit imali elungelampumelo ebhalwe emanyeziphepheni enza ukuthi abantu benanzelele ukuthi kwenzakalani ayincede. I-land audit njalo ayisoze isincede nxa uthi abanye abantu balamapulazi alitshumi, abanye balamapulazi amahlanu. So ukubona kwami ngamafitshane, i-land audit kumele kube yinto ethi ngayenziwa, kube lokulandela ukuthi kwenzakaleni.
Ukuphathwa komhlabathi elizweni indaba esegudwini, selokho ilizwe lasungula uhlelo lokwabakutsha umhlabathi olwe-land reform ngomnyaka ka-2000. Kulamapulazi amaningi athathwa ngabensundu, kodwa lokhu engasetshenziswa ingcitshi zisithi kumele uhulumende abone ukuba amapulazi lawa ayaphiwa abantu abenelisa ukulima ukuze ilizwe lingabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.